amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu umhla ka 20 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
the police officers you see out there, they are all in the command framework. Why would you beat people who are at their head office? Is MDC a banned party? Are we a prohibited organization? If you tell us that we are a prohibited organization, tell us, then we can look at other methods that are used by banned organizations.
Abezomvikela babhaxabule abalandeli be-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa belinde ukuzwa umbiko oqakathekileyo we-Hope of the Nation address eHarare.
Esesikwenzi lapha ukuthi-ke siletheke ulwazi sibabonise ukuthi-ke lokhu abakwenzileyo kasivumelani labo. Ngaleso sizatho-ke sesilethile esesikulethile sakhuluma ivoice yethu esiyikhulumayo ukuthi bona bazaphendula besithini, sizokulinda.
Izakhamizi zakoBulawayo zivale isitolo se-OK zisethe sabaqondisi umlando wokuqhatsha abantu abasuka phandle kwaleli dolobho. Uhlelo lwesizalwane seZimbabwe esihlala phandle kwelizwe oluphathisa abagulayo ngoncedo lokwelatshwa kungenambhadalo luqale namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona le umsakazo. Amapolisa ohlangothi lwe-riot abehlomile ngendlela ezehlukeneyo abhaxabule abalandeli be-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esigodlweni saleli bandla esemorgan tsvangirai house eHarare ngesikhathi belinde ukuzwa umbiko wakhe oqakathekileyo obekumele wethulwe umkhokheli wabo phezu kwesimo somnotho elizweni owe-Hope of the Nation address. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa ingoma ebezihaya uChamisa okulapho amapolisa abehanqe iHarvest House beqale ukutshaya itoyitoyi besehla lokuqansa ngomgwaqo uNelson Mandela njengendlela yokwethusela abalandeli be-MDC azobangenela ebabhaxabula. Omunye wabatshayiweyo kodwa ongathandanga ukubethwa ngegama osengugogo oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane ulandisa ngokumehleleyo.
Ayi, kasifuni lokho okwenziwayo. Sifuna ukuhlala kuhle thina. Lokhu konke akasisakufuni thina ukuthi sitshaywe ngabantwana abancinyane lapho. Indoda yami azange ngiyitshaye mina. Ngitshaye lo mntwana omncinyane ngokuthi ngumphulisa. Ule mvume yokuthi ayitshaye. Angenzanga lutho kantshontshanga ndebhegi lami. Ngiqoke kuhle, ngiyazihambela kuhle. Fika ungitshaye izibuno zami. Yenzeni? Sisuke endlini lo 6 kasidlanga lutho. Mbuya lapha edorobheni. Senhlangana lokuchaya.
Ingcwethi kwezombusazwe labalwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu baswele kakhulu okwenziwe ngamapolisa abhaxabule alimaza abantu abalelungelo lokubuthana belalela umkhokheli wabo bengaphatheki kudlakela. Omunye walezi ngcwethi ngumqondisi we-Media Center umnumzana Ernest Mdzengi.
Sobala ukuthi ilizwe lisedubona olukhulu. Ama politicians, they don't tolerate dissent. Ukulumende is not prepared to have the people wekuluma loko abafuna ukuthi wekuluma.
Okuyinto esekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni.
Into edanisayo sibili eyenziwa ngurhulumende wethu walapha eseZimbabwe nxa sekhanya etshaya abantu nje abantu ababuya ukuzolalela umuntu ekhuluma, akula demo, akunani, akula nje kubhidlizwa kwezinto. Kodwa urhulumende uzimisele nje ukutshaya abantu kwaze kwajikwa amatiegasi, omunye umama watshaya waze waqamuka unyawo, kathi sebemhambisile e-CSU ukuthi ayethola usizo. Ngale ngakufesta abantu ade bezihambela ngebhizinisi labo, abantu ade bengakwazi vele lokuthi kwenzakalani eHarare, sebetshayiwa nje balimala. Omunye usisi uthi yena ubezofaka ama-CV yakhe uvela le Plumtree, vele kakwazi ukuthi kwenzakalani eHarare, but wasephongu uzihlanganisana nje nokutshaywa, watshaywa walimala isandla.
Lanxa engasalitholanga ithuba lokukhulumisana labalandeli bakhe sebechaywe ngamapolisa basabalala bebaleka. UJamisa utshele intatheli zindaba ukuba laye umangaliswe yikwenza kwamapolisa ngesikhathi umbuso kaMnangagwa uzithi ngozimisele ukusebenzisana lokulalela wonke umuntu.
The police officers you see out there, they are all in the command framework. Why would you beat people who are at their head office? Is MDC a banned party?
Wonke amapolisa ayilwabona phandle la agcwele umoya omubi wokulwa. Bachayelwa ngabantu abasemahofisini abo. Kanti ibandla le-MDC kalisavunyelwa, silibandla elingasamelanga libe khona na.
Ukuchaywa kwabantu kwenzakala ngesikhathi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa eyengena umhlangano wezamabhizimusi e-United Arab Emirates. Kumbiko awethule kukhasi lakhe lebulenjini le-Twitter. Ukuchaya indiva lokho kwenzakale elizweni uMnangagwa engazange atsho lutho ngokuchaywa kwabalandeli be-MDC lakade beziqhubela imisebenzi yabo edolobheni. Kulimele abambalwa kusehlakalo sanamhlanje abagoqela ummeli weGlenview edalele ePhalamende uMnumzana Vincent Tswangirai, indodana kamuyi uMnumzana Morgan Tswangirai, umkhokeli wakuqala we-MDC ibunjwa. Intatheli zindaba ethatha imifanekiso esebenzela inhlanganiso eye-AFP uJekesai Njikizana laye ubhaxabulwe ngamapolisa, kanye lesinye isiphathamandla sebandla uMnumzana Henry Chimbiri labanye abambalwa ababalisa ingane eleminyaka emibili. Lanxa amapolisa abelokhe enyakazela e-Harvest House eyaziwa njalo ngelokuthi Morgan Tswangirai House, abasekeli baqhubeke behlabela. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhokhelwa ngabebandla leMthwakazi Republic Party zivale isitolo se-OK Supermarket esisegodini zisethesa abaqondisi umlando wokuqhatsha abantu abasuka phandle kweleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party baqale ukutshengisela bephethe amabhakane alotshwe insolo yabo ngokwenza kwabaqondi be-OK Supermarket koBulawayo. Isikhulumi seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo uthi abakwenze lamhlanje kuveza ukuthukuthela kwabantu bakoBulawayo ngokwenzakala ezitolo zako OK.
Esesikwenzi lapha ukuthi ke silethe ke ulwazi sibabonise ukuthi ke lokhu abakwenzileyo kasivumelani lakho. Ngaleso sizatho ke sesilethile esesikulethile sakhuluma ivoice yethu esiyikhulumayo ukuthi bona bazaphendula besithini, sizokulinda.
Umgcini sihlalo we-Amavikela Mbuso Association uMnumzana Mthobeki Ncube uthi okwenze baphatheka kulokhu kutshengisela yikuba sebenanzelele ukuthi bayabandlululwa.
Asiphatheki kahle ngoba kuye kwakhulunywa labo ngendaba yokuqhatha abantu ngoba bathengisa ukuthi banobandlulo, ngoba thina ma sikhuluma indaba yokuthi sikhathe abantu abayisayidini emathebeleni bathole imisebenzi, bona abakunanzeleli njalo abalandaba lakho bakhanya bayasibandlulula babuya labantu abavela kwezinye izigaba. So kusiphathabi kakhulu ngoba thina sifuna ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi endaweni yakithi. So bona babetha abantu ngaphandle abakithi beyingcosa abantu abafakwa ekubeni bekhona abantu abafuna imisebenzi kule ndawo yakithi.
Umgcini sihlalo leMthwakazi Republic Party uMnumzana Boys Makhalima uthi indlela abako-OK abaqhatha ngakhona kulobandlululo.
Thina njengabantu esike sayizidala lokhu labulaka abantu buyabe sithunywe ngabantu abaku-ground. So abantu abaku-ground khanye ngani abasuthisekanga ngempendulo le esibuye sabanika yona, sebecabanga ukuthi labo bathathela inyathelo elizakwenza bazwakale sibisibili into abayiyo abakhuluma ngayo. Ngoba silusizi kakhulu ukuthi indawo enjengo-OK ekoBulawayo khona pebhodini phakathi kwabantu abathathwayo out of 7 esayibonayo thina yathathwayo 2 yibo kuphela abantu bakhona. So kusuka kusimangalise kakhulu ukuthi nxa kuthiwa i-online i-online yangikhona layo kumbe sisegregate abantu kumbe sisenza njani, sokusimangalisa.
UMnumzana Venethi Ncube isakhamuzi uthi bazamile ukukhulumisana leziphathamandla zako-OK kodwa impendulo abayitholileyo ayibasuthisi.
ngoba thina sikufisa sifisa sincasi lapha emathebeleleni ama-first preference ngabantwana bakithi abesintu but bona indlela abayenza ngayo babuya labantu abavela kwezinye indawo like emashonaleni basitshele bethu abantwabethu abaqualify ukuthi bona bathole imisebenzi manje yikho khona okothina singavumelani lakho ngoba siphethe izetifikethi ezitshengisa ukuthi labo bantwana bayenelisa ukwenza lowo msebenzi owenziwa ngabantu abavela esishoneni kungakho ke sithi thina singakufuniyo ukuncindezela yikho sisima sisithi hayi ukuze bona babone ukuthi sisirious abame kancane ukusebenza bavale baqalise balungise udaba lolu abalwenzileyo ngoba thina sifuna lathi ukuthi abantu abethu basuke ezitaladeni babuye labo bazosebenza ku-OK babo.
Iziphathamandla zako-OK egodini kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokwenzakale namhlanje kanye necala elizetheswayo lokuqhatsha abantu abavela phandle kwaleli dolobho zisithi azilalungelo lokukhuluma nentatheli zindaba. Ukutshengisela kwanamhlanje kubikwa kubangelwe yikuthi isitolo se-OK esisegodini siqhatshe abantu ababili bakobulawayo phakathi kwabayisikhombisa kumaviki amabili adluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abahlali bemadolobheni amakhulu lamancinyane kanye labo somabhizimusi bathi ukucitshwa mahlayana kwamagetsi sokubangela ukuthi impilo yabo ibe lukhuni ngamandla ngoba ukudla kuyabola njalo balahlekelwa imali. Phezu kwalokhu bathi ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoto awephethulo kanye leyempahla ezitolo kulokhu kuqhubeka ngesikhathi imiholo ingakhutshulwa njalo abanye bengatholi imisebenzi yokuthi baziphilise. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko ebulenjini eseDubai kuthange esithi uxoxisane labo somabhizimusi ngenhlelo zokwengezelela amandla amagetsi kanye lamafutha ephethulo wathi uhulumende uzimisele ukusebenza gadalala ukuze kulunge. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti yebona ngamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza uthi lanxa bexoxisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kusobala ukuthi abalasisombululo kulingxaki.
Ibuthuthu okuswela amagetsi kuleli yizwe akula lizwe elingathuthuka lingena amagetsi. Afrika sesihlele elizweni elinjalo lapho akwazi lawo ukuthi kusukela usimile kona kuze kwadlula ngesikhathi sawomgaba amagetsi ahlale khona. Veli load shed ungabona elizweni senza i-load shed kufanele kube yinto ye-one day two days. Akuthi uzophela umnyaka abantu bamagetsi kona kulabantu abacabangayo abale ngqondo. Akulungisize ludubo oluncane.
Ligcineneni njengekomithi yedalela ephalamende ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba.
Besilabo kukanya labo ababone lutho lokuthi kuyini okwenziwayo. Baqala ngokuthi asila mali, okunye akunidi mali, okunye nje kufuna ukusebenza ingqondo njalo. So besikhulumisana labo kodwa labo balezizathu zabo but inkalakade yikuthi vele sahlala kakhulu singafaki imali emagetsini. Into zaze zaguga zaze zafika esimeni sokuthi azisalungiseki. Uyile udiwe singalo.
Abaningi bakhala ngembadalo yamagetsi leyi ukuthi ungathenga kwedlula i-200 units usubhadala imali eningi kakhulu. Njalo laba abalama-fixed meters bathi kungani kuyabaqilibezela.
No, amagetsi ayadura and it's not worth ukuthi ungakhangela indleko kathezi nje abantu abaningi basakwanisa ukufikela amagetsi edorobheni. Sekuyinkuni zodwa na ungakhangela ukuthi umuntu wonke engathi ezinkuni after 2 years kuyabe sekuliganga sekulidesert lapho eZimbabwe ungasela sihlahla ngoba wonke umuntu sesisaba ukuthi ethenge amagetsi ukuthi nje uzuze amagetsi okulayita nje ngawulendlu ama-3-4 rooms amagetsi okulayita kuyabe sekufuna ukuthi ngenyanga ubhadale imali enjenge-300 i-300 yomosi yipheyi katitsha ye-half sesalary katitsha. So ungakhangela ukuthi ungafaka i-half ye salary yakho emakhethini, uyasala lani, usese lokunye ezinye iindleko ezifuna imali. Akusozeki even ubancede bona bezesa ngoba imali le as long as kungamabondi mothi lawa ahlalesiwa by next month azesefuna ukuthi bechize futhi ngoba ayisayineki imali. Inkalakade ukuthi vele yonke i-economy yeZimbabwe ilungisiswe.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona amandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa edalela ePhalamende. Sixoxela eseHarare. Live talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukubuthanisa imali yokunceda abaswelayo ukuze bathole usizo lokwelatshwa. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti yebona ngezokucubungula ezomvikela edalela ePhalamende kwelemelika namhla ibilalela ubufakazi bomeli walelo lizwe enhlanganisweni yomanyano wamazwe awe-Europe uGordon Sondland kuphenyo lokuhlolisisa ukuba umongameli Donald Trump engabe wephula yini umthetho edabeni loncedo owalucelwa ngele-Ukraine. Abebutho leMelika bathi balahlekelwe ngamalunga abo amabili engozini yokuwa kwendizamtshina ye-helicopter kwele-Afghanistan. Inani lamasosha asefele kwele-Afghanistan libikwa selifike kwaba lichumi lathoba minwe mbili. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lokuphathisa abagulayo ngoncedo lokwelatshwa kungelambadalo luqale namuhla. Lokho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela besithi imali abayiholayo ayisenelisi ukuthi bafinyelele emsebenzini. Lolu hlelo lubuthelela imali yebulenjini be-intanethi okuthiwa yi-crowdfunding esilungu. Imali yakhona ibe yiyo ebhadala odokotela lokuthenga imithi. UChris Kando Studio 7 uxoxe lomunye wabaphathisa ngesikhwama lesi umnumzana Mlungisi Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwabodokotela olwe Citizens Initiative aluhlelo okwananzelelekayo ngezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo okugoqela ezinye zeAmerica lezinye zeZimbabwe lamazwe nje atshiyeneyo. Kunanzeleleka ukubana uhulumende sehluleke ukukhulumisana lamadokotela. Sasesikunanzelela ukubana kuqakathekile ukubana kusiya phambili kube kule something imizamo eyenziwayo ukubana uhulumende engakakhulumisani labodokotela bavumelana, ngoba sinanzelela ukuthi kulezimuli kulabantu izihlobo lezakhamizi ezehlukeneyo ezifayo ngenxa yokuswelakala kwe-medical attention kumbe ukwelatshwa. So kwasekunanzelelwa ukubana kungayenze izizalwane kumbe izakhamizi ngenza njani ukubana zisincedisane ziphathise labo esingathi ngama-vulnerable groups, abantu abanjengabantwana abancane nabantu abadala abaleminyaka ethize abagoqela ama-pensioners ukubana beyenelise ukubana belatshwe kumbe bebe le-access to medical care. Uhulumende salungisisa ngoba siyananzelela ama-public hospitals kumbe izibhedlela zikaZulu eZimbabwe azisasebenzi ngenxa yakhonokho okwayenzakalayo, njalo sokusenza ukubana abadinga ukwelatshwa behambe ezibhedlela singathi ama-private hospitals. But sinanzelela ngomumo welizwe abantu abaningi balama-incomes kumbe inzuzo encane, njalo ama-US dollars abalawo ukubana beyelatshwa. So lolu hlelo lwalukhangelela ukubana luncedise banabo abalutshwane okungakwanisi ukuthi bencediswe ukubana kulondolezwe imphefumulo lempilo.
Sizwa kuthiwa uhlelo lolu luqalisile lamhlanje khona ngapho koBulawayo, ungasitshela ukuthi luhambe njani?
Ye, koBulawayo lamhla luqalisa maybe ngingakayiphambili, njalo sinanzelela ukubana kule GoFund page ye-Citizens Initiative. So uhlelo lolu lusebenza nge imali ephiwa ngabantu, imali eyizipho ephiwa ngabantu ku GoFund page, abantu abayehlukeneyo abakwanisa ukubana bebe lozwelo nje kumbe yafaka $5 kumbe $10 kumbe imali inokwanisa ukuyifaka iyakwanisa ukuthi yenze umehluko empilweni yomunye umuntu kumbe $20 ithengele omunye umuntu insulini kumbe ini. So namhlanje uhlelo luqalisile ikliniki ivuliwe eCountry Park kusiyacha ufuka kade kulabantu abafika abaphose bebe ngu-60 abayelatshiweyo ngohlelo lonolu, njalo sinanzelela ukubana kungayenzakala ukuthi abantu baqalise bebaluthwana ngenxa yokuthi kade bengakabikwazi, kodwa indaba leyi siyayispreada endaweni zama-WhatsApp nakubo-social media lama-flyers ukubana abantu beku abadinga uncedo lolu bekwanise ukuthi besizakale.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube, omunye wabaphathisa ngesikhwama sokubhadala odokotela lokuthenga imithi, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso zamakhosikazi yadabuka eZimbabwe asehlala kweliBhilithani abazibiza ngegama lokuthi Mthwakazi Queens UK bamanyani labelinye njalo iqembu elibiza ngokuthi kuye babakazi. Babelomkhosi wokubuthanisa imali yedolobheni leConventry emcimbini wabo iminyaka yonke weKhisimusi. Imali etholakeleyo kulomkhosi bathi ngeyokusiza ogogo labokhulu abagcinwa ezibhedlela labanye abaswelayo ukuthi babe labo leKhisimusi elithukela njalo besidla ezimnandi. Kubika umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Babuye ngobuningi abantu emkhosini weKhisimusi lo bezokudla begida ngasikhathi sinye bebuthanisa imali yokuphathisa abaswelayo ekhaya. Abemthwakazi Queens UK lakuwe babakazi abayibo abaqokela umcimbi bahlangana enkundleni yokuzilibazisa lokuxhumana ebulenjini Facebook ngenjongo yokuhlanganela bephathisana ebunzimeni abahlangana labo njengabesifazana. Unkosazana Sazi Mathobela yena ukhokhela amakhosikazi emthwakazi Queens UK.
Sijabula nje sihlangene siyisizwe sikamthwakazi. Sizama ukubana siqoqe izimali kanye lokunye ukubana sincedise isizwe sakothi semthwakazi. Lo ngumdlalo esihlala siwenza minyaka yonke nje ngesikhathi sikaLwezi kumbe ngoDisemba ukubana sincedise ngasemva ekhaya. Kube yimpumelelo enhle kakhulu njalo abantu baxhesile kakhulu. Siyabonga kulokho. Sizakhangelela ukubana ke siqalise imisebenzi yethu ka-2020 nge-support yenu enkulu kangaka. Siyabonga.
Unkosazana Naso sasenkosi Mkandla ukhokhela ikuwe babakazi uchaza ngobuhle bokubambana kwabomama.
It's not just a Christmas party, but ukuhlangana sibambana singabantu bakomthwakazi, empowering each other, having fun together. Kunzima elizweni leli, and once in a while you need to get together and enjoy yourselves. And part of it is ukuthi sisebenzela ama communities back home, and we just want to collaborate and see what we can do for everyone back home.
Umcimbi lo ubumnandi ngempela, njalo abesilisa abakade bekhona bayafakaza. Mnumzana Nixon Nkomo ngomunye wabo.
Ngibize wonke umthwakazi ukuthi uze lapha, hayi sisapote umama lapha ngoba into abayenzayo hayi ihle kakhulu, and into yabo iyabukeka and ithuthukisa isizwe sakomthwakazi. Mina ngikuthazele kakhulu ngibona ukubambana kwabantu abangomama owenza kwenza ukuthi bethuthukise. Actually kuya ngenza lami ngiziqhenye ukuthi mvela kobulawayo ngendlela ababambene ngayo.
Umnumzana Sipho Khumalo ugide waze waginqa kwamagama layo uchaza ngobuhle bomsebenzi wabomama laba.
Into yabomama leyi iyasijabulisa kakhulu ukuthi omama bayahlanganisa ubuntu bethu nesintu sethu, ukuthi abantu bahlangane, abantu bazithokozisa, abantu bakhumbula amasiko, lakuthi abantu bahlangane bakhumbulane, abantu bazane. Into eqakathekileyo kakhulu izihlobo zethu ziyaludinga kakhulu usizo lwethu especially emakhaya. So nxa besenza i-charity encedisayo ekhaya into emangalisayo kakhulu, ngathi kungaqhubeka phambili ngomsebenzi omuhle.
Utshakale kwajatshulwa emcimbini lo, kwadliwa kwagidwa, phezu kwalokho kwabuthaniswa imali yokusiza abaswelayo ekhaya. Iyancomeka imisebenzi yamakhosikazi la, njengoba iKhisimusi kwisikhathi sokunika izipho lokuphathisana. Kuba kuhle ukuthi abaswelayo basizwe labo ngesikhathi seKhisimusi. Ngimele Studio 7 eCoventry igama lami nguEzwa Jesus Banda.
Abenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu e-Crisis in Zimbabwe Coalition beseBotswana sikhuluma nje bedinga ukukhulumisana labalesifiso sokuzama ukuxazulula ingxaki zeZimbabwe. Sebenelise ukukhulumisana labezinye inhlanganiso kulelo lizwe kanye lokuhlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi kwezekazi le-Afrika yeSADC leyamanye amazwe awe-Europe e-European Union. Intathe izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseCabron khonale eBotswana.
Umnumzana Blessing Vava isikhulumise inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi uqakathekile ukuthi umkhono wangezansi kwezekwazi le-Africa uqale ukukhulumisana phezu kwengxaki ezibhekane leZimbabwe. Uthi akula ngenye indlela amazwe angaqhubeka ekhangela iceleni phezu kodaba lweZimbabwe ngoba lawo kuyawasinda ukugcina izizalwane zeZimbabwe ezibalekela ukubhidlika komnotho. Uvava uthi isinqumo esithethwe ilizwe leSouth Africa lokuthi udaba lweZimbabwe kumele lucubungulwe ukuze kutholakale indlela engaphathisa isiqalo esihle esingancedisa ukufuqa injongo yabo njengenhlanganiso.
If you hear South Africa speaking out, remember that
ungezwa ele South Africa selikhuluma, khumbula ukuthi ele South Africa yilo ilizwe likhulu kwezokuthenga lokuthengiselana leZimbabwe, njalo lingumaqhuzu kwezomnotho hanje eSADC kuphela kodwa la ku-African Union. Ngakho iSouth Africa ingavula umlomo, abantu bayalalela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Election Resource Center uMnumzana Tawanda Chimini uthi sekunzima ukuthi abantu abakuluhlu lwangezansi kwezikazi le-Afrika abagoqela inhlanganiso ezinjenge-SADC baqhubeke belandula ukuthi akulangxaki eZimbabwe.
What's clear is that
okusegcekeni ukuthi kulobufakazi obungadungwayo obuphuma phakathi kwelizwe leZimbabwe obukhomba ukuthi leZimbabwe liphakathi kwengxaki. Esikhathini esidlulileyo bekunzima ukuthi uthole abantu bevumelana ukuthi ngempela eleZimbabwe lisenkingeni engathandabuzwayo.
Unkosikazi Alice Mokgwe, umqondisi wenhlanganiso yobona amalungelo oluntu kweleBotswana eDitswanelo, uthi njengomakhelwane bayayisekela imizamo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Hosting them again this time,
ukubamukela kungumlando wethu njengenhlanganiso ekuSADC njalo njengomakhelwane kulesitsho kulimi lesiTswana esithi uma indlu kamakhelwane isitsha kutsha leyakho.
Owe Zimbabwe ohlala kwele Botswana uMnumzana Michael Ndlovu uthi okwenziwa inhlanganiso esifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition kuqakathekile ukuze kuthele umfutha kunkulumo zokuzama ulungisisa ingxaki esikhona eZimbabwe.
Ele South Africa has set the ball rolling ukuthi kuqalwe inkulumo phezu kodaba lolu okutshengisa ukuvuma ukuthi kule ngxaki okumele zilungisiswe. Kuqakathekile ukuthi kudingwe indlela enga-involve ama-political parties kuphela, kodwa kudingwe lembono kuZulu ukuthi kungaqhubekelwa phambili kanjani.
Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition afike eHabron ngolesibili ekhangelelwe ukugqiba uhambo lwabo ngolesine. Inhloso yalolu hambo ikwethelela amazwe angamaningi angezansi kwezikazi le-Afrika bejonge ukulumathisa umlilo ozaqala inkulumo zokudinga indlela zokukhipha iZimbabwe ungxaki ezikiyoko kwamanje. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela abaguqela bebutho kanye lamapholisa, udubo lwenkohlakalo, intengo yempahla yakhuphuka mihla ngemihla ezitolo, ukudula kwamafutha ezimota, ungatholakali kwemali emabhanga kanye lokuswelakala kwamandla kagetsi elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLeBotswana.
Yabonga singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwalamuhla. Abezomvikela abaphaxabule abalandeli beMDC belinde ukuzwa umbiko obesethulwa ngumkhokheli wabo uMnumzana Chamisa owe Hope of the Nation address eHarare. Izakhamizi zakwaBulawayo zivale isitolo se-OK zisethesa abaqondisi umlando wokuqhatsha abantu abasuka phandle kwaleli dolobho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.